Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 7 kumpandula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abalichumi kwalimala abanengi engozini yokuchayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo.
Impilo bani ke yokuthi kumbe singathi lilizwe elinjani ke elokuthi amafutha asezakhwela ngomvulo wonke nje kumbe singathi ngeviki ngeviki.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU kanye lemela abathengi enakora zisola ukukhuphuka kwamafutha ezimota.
Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bachambela bathi khona bavumelani le nkulumo lezesasilazo.
Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abalichumi kwalimala abanengi engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili emangweni ophakathi kwedolobho legweru lelekwekwe ekuseni izolo. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yenkampani yakoMan Deep ebivela kwele South Africa isiya eGokwe. Le pasi ye Koversberg ebilubhekise eGweru. Amapolisa athi asacwayisisa. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU kanye lemela abathengi iNational Consumer Rights Association sezisole ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota zisithi kwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo. Ilitha yedizil eyodwa iqonge ngomgqibelo isuka ku-$12.42 yaya ku-$15.64. Ipetulo yona ikhuphuke isuka ku-$11.76 yaya ku-$14.97. Ngamanye amazwi ilitha ikhwele nge-$3.22. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Ncube uthi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto zonke ikhuphuke.
Iholo ke lisalela ngamuva okumangalisayo. Akusimangalisi lokhu ngokuthi sichile ekuqaleni ukuthi imali esiyisebenzisayo kumbe uhulumende ongathi yiyo okufanele kube yi-mode of exchange. Asiyo mali phela ngamaphepha nje kumbe singathi zinombolo nje ezitholakala kuma-accounts abantu ezingatsholutho. Udube silalo ke ilolo lokuhulumende kufanele alulungisise. Sibona uhulumende kalaleli kumbe kalasineke ngokuthi adinge imbono kwabantu abathize bese sile platform ke le kuthiwa iTripartite Negotiating Forum ebesikhangelele ukuthi uhulumende ke uzabuya ke athi ngilenkinga ngilenkathazo enje ngilodubo olunje singenza njani njengesizwe njengoZulu khona sizamnika amacebo. Sibona ke uhulumende lokhe nje ekhipha singathi ngama policies kumbe imithetho kumbe izinqumo engabuzanga bani ezenzela nje yedwa. Sibona laba bamabhizimisi njalo bayakhala bathi kababuzwa babona nje kumbe bazwa bavuka ekuseni bebale emaphepheni ukuthi uhulumende yikho lokhu osekunqumile.
Kuyini elingakuxwayisa ngakho uhulumende?
Owethu umbono nje ngumbono oleqiniso loba nje siyakwazi ukuhulumende kasoza ujabulele kathi ke thina sima leqiniso kasifuna uqamba amanga yikho besithe abantu kabaholiswe ke ngemali elohlonzi ngoba phela leyo asilo mali siyakwazi ke ukuthi umbono lowo asombono othakazelelwa nguhulumende ngokuthi uhulumende ubona kuza engani uza kwehluleka phela ukuthi athole leyo mali abadale izisebenzi zakhe. Kodwa phela imali esibona ukuthi khona ilohlonzi imali engasoza ke ikhuphuke suku zonke nxa kufunakala ukuthengakala amafutha. Sibona phela ezinye izindawo ukuthi lapho kusetshenziswa khona imali le engaphandle intengo ke kayikhuphuki suku zonke. Nxa singakaze silungisise phela ezomnotho wethu aluba ke siyacela phela abale mali elohlonzi sisebenzise lezo mali. Lo mbono awuthandakali ke kubantu abakuhulumende basibiza ngamagama bayasithuka bathi asoma Americans thina sihambe sehlale eAmerica nxa sifuna ukuhola ngama Americans basinika izinhlamba ezithize kanti liqiniso ke ukuthi le imali abayibamba ngamandla ukuthi abantu bayisebenzise kasiyo mali.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efihle Lancube.
Thina njengenhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona siyaphezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokho noma kungaphe emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho ke izinto ziyahlala zikhwela siyaphezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza la kancane njengenhlanganiso siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo siyasola kakhulu ukwehluleka kwahulumende ukuthi ubonakala usebukele seyiyekelela izinto sokunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo semangele nje seyekele izinto zigiqika zihamba zisiya khona le lapho kufiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa lolu daba.
Kuthoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kaZulu?
Ukukhwela kwamafutha ezimota kuzafuqa yonke into isiya phezulu. Usizi luzaba lukhulu abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla. Baza kwehluleka ukuhambisa abantwana besikolo, baza kwehluleka ukugada izimota bazaquma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona. Kanti ke labo abezimota bazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe lezimota emgwaqweni. Sesiya lokho sibuyela emuva lapho sasikhona ngapho 2006-7-8 kanjalo. Uyinto ebuhlungu kakhulu abantu bathwele nzima okumangalisayo. Kumele kulungiswe ngandlela thile kumele kulungiswe. Asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngalindlela kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho kwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulaya indlala.
Udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo ingaphathisa yini
iZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe le mali ezimeleyo ngakho ke selokhe kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kaliyindawo liyahlala sesibona ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi labo somabhizinisi bengalithembi umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i-20,000 i-30,000 i-100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela. Ngakho ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe abuye lemalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe i-economy ngendlela efaneleyo, kulungiswe ezomnotho ngendlela efaneleyo ukuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe lemali yethu. Yebo kambi imali yethu kuzamele sibe layo, kodwa kumele kuqale kulungisiswe yonke into ikangakabi khona, kwendlalelwe hayi ukuthi ibekwe nje ifakwe nje ingelamandla. Kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kuliwe lobugebengu, ngokuba bona laba bantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende yibabathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo. Ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobugebengu, abuye futhi aphe amandla ezomnotho abuyele lapha ekhona ngokubuyisela imali ethengayo, hayi ukudlala ngabantu ngalendlela okwenzeka ngakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lanxa uhulumende sithi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kumele babuyele emsebenzini namuhla nxa bengafuni ukujeziswa, odokotela laba bathi kabayi njalo bathi kabasoze bavume ukwethuselwa. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthi odokotela kumele babe semsebenzini ngehola lesishiyagalombili ekuseni namuhla. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla sogatsha lweHealth Services Board umnumzana Paulinus Sikhosana.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela bathi khona bavumelani lenkulumo lezi esasilazo.
Lali banike malini yeyi?
Sina as an employer asoze sikhulume ama-figures imiholo yabantu, it's unethical. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana, kodwa odokotela bona abakontinua ngama-negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngaphi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzele, so bangabaleka emsebenzini. Ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhatshi bamadokotela, bayakwazi nakho khonokho.
Indlela enhle yini yokwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile khonokho?
Wena ubona njani ukuthi baphuma sibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho nabo abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Umnumzana Paulinus Sikhosana isikhulumeli siphathamandla sogatsha lweHealth Services Board. Uhulumende othi uzamangalela odokotela laba emthethwandaba ophatha izindaba zezisebenzi labaqhatshi, kodwa odokotela bona bathi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engakhuphula iholo labo ngezinga abalifunayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko usecele inkantolo ukuthi ibambe uhulumende ngamandla ukuthi amhlawule imali yempentsheni ephezu kwe $300,000. Iphephandaba leHerald lona lithi ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni isicele amazwe aseSadak ukuthi ayiphathise kumizamo yokuthungatha inotho eyantshontshwa yafihla kulawo mazwe yizigilamkhuba zeZimbabwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani ku studio 7 minigama lami Adolf Shaba. Mina into engizibuza ngayo ukuthi lo muntu abambiza ngomnankakho wale ZANU-PF yakhe bayenzani eZimbabwe ngoba ilizwe lipulisiwa lisiyaphambili kodwa lokho bezitshaya izifuba bethembe khona ukuthi noma kubuye i-election bazotshotha i-election ukuze behlale embusweni vele abazimiselanga nje nokwenza umehluko ezweni lakithi. Izwe lifa lisiyaphambili, sesibuyelile sesiwu-back to 2008. Khumbule amanye amazwe ayaphambili thine lethu libuyela 10 years back.
Njani ku studio 7 lomahlabezulu ninte endihluphayo yena le imali esokuthi iyabuya izangena engatshelwa abantu ukuthi imali bani tetlist angithi abantu kufanele siphiwe loba ama-3 months ukuthi sitade ama-features emali enale. So manje ngimazophe ukuthi ananswe naso imali so siba isivumbuvumbu. Abantu laba abasenzi bantu angazi ukuthi bakwenzelani khona lokho sho ukuthi sesingaphe ngojunywa manje. Hayi kunzima.
Ngibosani bona ninjani ngostudio 7 yento ngameni inkomo ndimini inkalaka ndingayiwe ndintaye neporo ndiwontaye neporo selepoto jale siya phaya kuditshi jagentsheka phaya ndiyisihaba ndinogala esiti yena selepore kumatendeni yena nozibabo unawo mafeziyo yena unawo mafezi ti wona wababhata mabhenki woga ndiyowabhata koga ikoko kusele yena ndiyemabhizinesi ndiyemozesa ndabuya ndiyozigwene ntayo ithi yena phela yena ukumangwe lukumlili mande.
Ngisenkayi lapho engikhona kosivalo ngicela ukukhumbuza abantu bezana uPF laba bathu ngo-2030 babe belokhu bekhona embusweni ukuthi hayi madoda uSmith wayesitsho njalo esithi angakafa ilizwe leli walithathelwa umuntu omnyama kathesi unga lani kuzaliphelela abantu bezanu-PF njalo lina lingcono ngoba abantu abamnyama njengathi sizalikhwithiza kuphela chuma logawule nxa lingafanga lina.
Sanibona abantu bakithi ninjani ngezindawo. Hayi sibone ezelizwe loka liqina lokubhutheka lisiyaphansi. Manje umnankakho useyobuya wayethula lento ayihambele ngayo phesheya. Athi uyadinga ama-investors. Hhayi umnankakho avela kula nto uyabe yilanda. Uyabe siyabuka indawo nje siyabona nabangani bakhe. Nale mali ayitshontshayo uyabe yihambisa. Akula kutuyabe siyadinga ama-investors. Akhona nje ukuthi utekona ilizwe ukuthi lizovuka. Hhayi Zimbabwe kula muntu ongayivusa. Lizovuswa mbani ilizwe? Lizwe kahle kahle lishota ngo-president. Akula president la. Umnankakho angeke ukuthi ngu-president umuntu ongacabangiyo. Bona nje yonke into nje sebezama kuphela ukuthi maybe masingathi maybe kuzoluka. Akusekho into abaneshow nayo. Vele angeke bebe neshow ngoba into yokuqala vele bayatshontsha. Yena umnankakho into yokuqala ngo-corrupt. Uzotya kule commission le efuna ukuqeda i-corruption. Kanti why ingabupheli umnankakho wasipontiya asebenza? Umuntu obulala abantu kangaka, umuntu othumba abantu, umuntu okupha abantu kangaka. Why ingaqali ngaye ibopheli umnankakho wasipontiya asebenza nale commission? Kanti kuboshwa kanjani kanti? Uboshwa wale bhadeli njani? Napa abantu manje sebeze bebulwaye nayo indlala manje. Indlala ibhokile ekhaya ngale. Yena ubhizi uzula ngale lokuzeni le imali leyayo, imali yelizwe. Isipentile imali esiza abantu ngayo ekuthenga imithi esibhedlele, ethengela abantu ukudla. Into zitholakala ekhaya le. Mara yena ubhizi uhlala emoyeni njengenyoni. Ukothwa ngumuntu ongalungisa ilizwe lalowo. Ilizwe vele ngeke lafana lokho. Abantu bezanu-PF laba bagridi kakhulu and bonke ungathi bacabanga into eyi-one ayisikhatheli thina yilaba abantu la. Ilizwe vele alila president. Amasela la ngeke ukuthi ngu-president ngamasela odwa zoma-president. Uzwa kuthi aye uhulumeni uyazama, uhulumeni usebenza nzima, uzama ukuvuthelela umnotho. Kanti imali babeyitshontshelane, babebulelelane ilizwe, ilizwe babelibulalelane. Kodwa lokho kwabodik muziputi mina kuzwa sibuhlungu. Yazi abazama ukukhuluma njengabantu mani. Yazi bengamane bekhulume. Yazi uZulu uphila nzima kakhulu. Abazama ukukhuluma njengabantu. abasiboni isimo esekhaya bona ukuthi isimo sinjani bekuvuka nje kusasa lipho ukuthi hayi ukhulumeni usebenza nzima usebenza nzima zikuphi ukhulumeni kamnangako usebenza nzima kanjani mnangako etyhole izulu lapha ezulu bona bephansi betshiswa lilanga phansi bekuvuka kusasa ukuthi hayi ukhulumeni uthi usebenza nzima ye kodwa esibhedlela kokuqala kula midi bona bathembe kona lo ukuthi bona nxabelokuzwa labo kumbe babuya ngapha e-South Africa bona bayaphetheka bona babuya ngapho hayi kodwa le nto lena yazisusizi yazi especially njela kakhulu abantu abasekhaya laba mani abantu abangela abantu ababasebenzelayo ukuthi ma usehlelwe isimo esifana nalesi uyeza njani usibhekana naso njani isimo esinjani uba phila uyasibheka lo nyobunzima yasuseceni komlilo just ma usweli iphilisi nje okwaleyo lako ukuthi unzama unqunda lobo buhlungu ah kodwa yazi laba abantu abangazwela abantu labo hayi.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokutholakale amanxiwa edolobho elabhidlika eminyakeni ezinkulungwane ezinhlanu edluleyo enyakatho yelizwe lase-Israel. Idolobho leli libikwa lalihlala abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Izibotshwa ezilitshumi lanye zeqembu labahlamuki besiTaliban kwele Afghanistan zikhululwe ngemva kokuvuma kwaleli qembu ukukhulula izizalwane zakwele India ezintathu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Sokulomfakazi wesivili othi uzimisele ukuchaya imfihlo ephathelanelo kukhulumisana kukamongameli Donald Trump lomunye wakhe wakwele Ukraine. Umongameli Trump wetheswa icala lokwethusela ele Ukraine ukuthi liphenye imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe uHunter kwele Ukraine. Umnumzana Joe Biden ulakho ukuncintisana lomongameli Trump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo nxa ethe wakhethwa libandla lakhe lamademocrats. Umfakazi wesivili lo uthi kunengi okwakhulunywa nguTrump okuveza sobala ukuthi wadinga uncedo lweUkraine ukuthi lingenele kundaba zombusazwe weMelika okuyinto engekho emthethweni. AmaDemocrats aphakathi kwemizamo yokususa uTrump embusweni esebenzisa uhlelo lweimpeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Kuyatshengisa ukuthi udaba lolu lu-serious and uTrump I think this time around angiboni ukuthi uzothola indlela angaphunyuka ngayo lapha ngoba ama-Republican nabanye abalandeli bakaTrump bezama ukwenza ungathi udaba lolu alukho that serious ukuthi i-phone call yakhe lo Zelensky we-Ukraine ukuthi akulanto e-wrong abayikhulumayo. Kodwa siyabona ama-Democrats echushisa lolu daba ukuthi uTrump waphula umthetho ngokuzama ukufosela ama-Ukrainian ukuthi ayi-investigate uJoe Biden onguyo omchallengeayo kukhetho lwa-next year. So ukuvela kwalo owesibili othi naye ulolwazi ngaleyo conversation ngaleyo call yenzwa nguTrump lo president weUkraine kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi abantu be-intelligence ba-serious ngokuthi baqhubeke ngalolu daba lokuthi bancedise ama-Democrats ukuthi bamkhiphe uTrump ngoba vele kumele bam-impeach ngoba uphula umthetho.
Uthi wena uTrump kasoze enelise ukuphunyuka kodwa uza kwehluleka njani njengoba abebandla lakhe lama Republicans abayibo abalawula idale le Senate bemsekela.
Well, I think as long as more evidence ivela kwamanye amalunga njengalo whistleblower owesibili esizwa ngayo ukuthi naye usephumele egcekeni ukuthi yena ke ule direct information ngoba loyana whistleblower ublower oqala uTrump ubezama ukuthi athi lo muntu ukhuluma nge second hand information inzwabethi. So manje lo ophuma manje ukuthi no mina ke ngikhuluma directly ngodaba lolu ngakusho ukuthi wayekhona either wayekhona elalela ukukhulunywa uTrump ngoba remember iwhite house ikhiphe ama transcripts i-transcript ekhiphileyo was not i-word for word okwenzakale ku-phone call leya, it was just i-summarization yabo yokuthi bathi hayi okay yilokho okwenzakalayo. So now sokuvela umuntu othena wayekhona kukhona, so kwazibani ngoba maybe mhlawumbe lo muntu ulama details by detail word for word kahle kahle kwakhulunywayo ngoba remember umuntu lo angeke aze risk umsebenzi wakhe ukuthi aphumele egcekeni ngalolu daba if engakholeli ukuthi into ayaziyo or ayizwayo ngempela iyakhombisa ukuthi uTrump waphula umthetho. Ama-Republican angazama ukuthi amele esayidini lakhe la ku-Senate but ekugcineni umthetho umthetho, nabo bazogcina beluza i-support from abantu abayibona ababathumeza ku-Senate yakhona. So kumele labo bananzelele ukuthi aba-overplay isandla sabo to a point where ku-affect ama-constituents abo abarepresentayo ku-Senate ngoba baku-Senate befakwe ngabantu.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika sixoxela ekhonapha eMelika. Isigebenga somculo umehlo kaZulu ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ithi izwe. Sihlephune ukudlalate lakhe elitsha. Siza kubala yeke kuhlelo Woza Friday khonapha emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu lithiye indlebe. Ukusiphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalishumi njalo kwalimala abanengi engozini yokutshayana kwamabhasi amabili duzane leGweru izolo. Inhlanganiso emele isebenze ze-CTU kanye lemela abathengi inakhora zisola ukukhuphuka njalo kwentengo yamafutha ezimota. Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kusasa ekuseni o'clock ngo-6:30. Olivalelisayo nguntungamilinkomo.